VOA Ndebele. Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumbimbitho 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni.
Kusho ukuthi abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule abantu baminyene, nabantu bafuna igrosari bavunyelwe ukungena phakathi besebelayine phandle. So kumuma wakhona ama-ikhala
abonesabeka. Ilizwe limatasatasa, uzulu edinga okungamphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyaba kungahanjwa mahlayana ezitaladeni.
Ya, indaba yamasoti abayikhangelele, abantu bayizaba.
Intengo ezitolo iyaqansa ngesikhathi abantu bethenga okuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo ngesikhathi kungaphunywa ezindlini.
Okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesithwasile njalo sesishaywa la kulo mkhuhlane osusuke wamemethela.
Amagqwetha amela olwela ilungelo loluntu umnumzana Josephat Mbacangulube labanye abanye athi asevinjwe yikuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ukuthi aphikise isigwebo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe yilolu gatsha, owabulawa ligcikwane leli umnumzana Zororo Makamba laye uyabalwa kwabayisikhombisa laba. Kulabesilisa abane, labesifazane abathathu. Ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni le-Victoria Falls, abayisikhombisa bonke bahlala eHarare. Oyedwa owayevela kwele Dubai wathelela ababili, kuthi ababevela kwele Melika ababili ababalisa umnumzana Makamba layo othiwa wathelela oyedwa igcikwane leli. Bekuyisiphithiphithi lamuhla endaweni zelizwe ezijiyeneyo abantu bethenga ukudla ukuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye okwathiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abantu abamelanga baphume ezindlini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe labantu endaweni zelizwe ezijiyeneyo ukuze sizwe umumo. Siqale ngakobulawayo lapho esixoxe khona lo mnumzana Ambrose Sivindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kusho ukuthi abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule mpubani baminyene, nabantu bafuna igrosari bavunyelwe ukungena phakathi besebelayine phandle. So kumuma wakhona ama-ikhala abonesabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi besenga.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sivindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Siphinde salubhekisa edolobheni le-Harare lapho esixoxe khona lo-Councillor Thamsanqa Hadebe.
Abantu abhizi bezama ukuthi bazithengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu zabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili, ngoba kabakwazi ukuthi kuzakuba kumi njani, baza kuvunyelwa yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezithengele izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kathi so intengo zikhwele kakubi namhlanje kuphela ekuseni ngendaba ukuthi abantu bakangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le lockdown eyokuthenga iscarf lekunye kungafunakala labantu.
Kodwa abakudingayo abantu bayakuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakali. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana namakabichi, abathi ngamakanyanisi noma amachunks, angithi akwazi khonoko. Izinto zingaba umbhida ekutshebiseni isitshwala sabo ngoba kukhanya impuphu sibelayo, abanye sebadinga umumbu ukuthi bagayise, vele abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukulungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locuku?
Ya, indaba yamasotsha abayikhangelele, abantu bayesaba ngoba bayawazi umumo weZimbabwe uma sekusetshenziswa amasotsha ukuthi vele amasotsha lawo awabamba njani ngaleso sikhathi esetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya la kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho nalaphaya kulabanye abazasina bezinikele ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.
Lo-ke ngukhansela Thamsanqa Hadebe owedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale eHarare. Siphinde salubhekisa edolobheni leHwange lapho esithole khona umnumzana Lawrence Penpusha Moyo.
Namhlanje kunzima, namhla bekulethe impuphu, bekubuya impuphu lapha, abantu benza isiphithiphithi kube nezigoroni, abantu bezama ukuthi bedinge impuphu, besenzela qele ukuthi begcine impuphu ezindini ezafika kumalanga ayi-21 beku-lockdown. Okutho ukuthi ngikhuluma nje abanye bayiswelile impuphu, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Asikwazi ukuthi i-lockdown le-21 days abantu bazaphila njani njengoba bengelisayanga ukuthi impuphu. Njalo enye impuphu kwenye izitolo, iyadura kwezinye izindawo, ye iyathengeka, kodwa kunezinto isitole impuphu yakhona iyadura. Okuthi singathi nje, one, impuphu yakhona iyaswelakala, two, ingatholakala uthula ukuthi iprize yakhona yona ngokwayo iprize yenza ukuthi abantu bengafanisa ukuthi sebelayo. Ngaso sikhangele sekule zinsuku ezintshana kuphela ukuthi singene ku-lockdown, asikwazi ukuthi abantu bazaphila njani lapha ku-lockdown.
Indawo ze-Ehwange, izambuzi lalapho kugezelwa khona, kwesinye isikhathi abantu bageza ndawonye, basebenzise khona lokho ndawonye, ngokubona kwakho akusoze kufake na abantu engozini yegciwane lele le-coronavirus?
Into ekhona nje kuthi singakahambi ngale endaweni ezenzo singakakhulu lezambuzi khona akukhangele okwempuphu khonokho. Uyathola ukuthi indaba zempuphu lezi kuba levigoroni engayenzi, ngathi kule vigoroni lafana engayenziyo. Uyathola ukuthi i-social distancing yakhona ekhulunywa ngayo leyo sivikele umkhosi yaloza ayisoze iyehlula ukuthi iphumelele, ngoba abantu abasoze bemaintaine i-distance engange-1 meter kumbe 2 meters sebefuna impuphu bonke. So kwakathesi sithi thina hhayi banokuthiwa impuphu ibuya iningi i-distribute ezindaweni ezijiyeneyo. Sisikhangela-ke ngendlela lapha esihlezi ngayo eHwange lapha, izambuzi ebuyeni lokuthi la ma-communal toilets siyashiya ama-communal toilets, izindlu eziningi ngama-one room, okutho ukuthi abantu bayahlala 21 days ye-one room. So ezempilakahle zazizwani ukuthi abantu bavikele umkhuhlane lo? Ye, bayazama abezempilakahle. Namhlanje kunje, namhlanje ngibabone bebhoda ngemota ele-PA-16 besaba ukuthi bekhuthaze abantu, beqinisa abantu ngomkhuhlane lo e-COVID-19. Bayazama abezempilakahle kahle, kodwa amanye ama-areas hayi kathana kakhulu.
Lo ngumnumzana Lawrence Penpusha Moyo, isakhamuzi seHwange, sixoxela ecingweni ekhonale eHwange. Ele-South Africa lona selilamalanga amabili kwaqala uhlelo lokuthi abantu bengaphumi ezindlini njengendlela yokunqanda inani labahlaseleli igcikwane le-coronavirus ebeseliqansa mihla ngemihla. Kubikwa kubotshwe abantu abangamachumi amahlanu abangalandelanga isinqumo lesi, abanye njalo babonakale betshaywa kabuhlungu ngamasotsha. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngingathi esika kubona manje ukuthi abantu basaphuma kakhulu bona bese eyitolo nasemabhanga bayothatha imali ngoba njengoba ilobhanti eqala nje bese kusima kuphethelwe lenyanga okusho ukuthi abantu abaningi bayakhona-ke bahamba bayafuna izimali zabo ukuze banelise ukuthi bathenge ukudla mhlawumpe badinge nezidingo zabo okufana nokuthi iningi labantu mhlawumpe-ke nelimele kade linganelisanga ukuthenga ngoba belingakatholi imali sazobukeka nayo iqhubeka kanti ke sasiye sabona iyitolo ikakhulukazi ngolwesibili nangolwesithathu kuleli viki ngilaqale khona eziningi zibuyeka zingathi ziphelelwa yimpahla ngoba nakho abantu kade beye batatazela bayothenga kodwa ma ubhekisisa ngayizolo ngoba sokuqalile ukubhanga kuye kwathi ukuyehla kancane izinga lokuphela kwezinto eyitolo ngoba iyitolo besezanelisile ukuthi zibuyise impahla.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye abasuke mhla kubikwa ukubana kuzathathwa amanyathelo wona lawa sethethwe belubhekise ekhaya eZimbabwe kodwa bathe bafika eBeit Bridge bathola umngcele osuvaliwe. Uke wezwa yini abahlangane lodubo lolo?
Ye, ukusho ukuthi la ngolwesine khona kuzovuka kungolwesihlanu kusho ukuthi kuye kwaba khona ukugcwala kakhulu abantu emngcebeni waselasine sokuze kwabangela ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya lapha udokotela u-RM Mtshameze ahambele khona akhulumisane nabaseZimbabwe ukuthi bavumele abantu bedlule ngoba nabasezintabhweni nabo bese bekhala nakho bethi cha abantu laba abafuna ukundlula lapho akukhona abantu nje kuphela baye eZimbabwe abanye bakhona ngabaya emazweni aphesheya njengaboZambia naboMalawi nangePikep okusho ukuthi mayisikhathi sabo sibaphelele sokuthi imingcele yamele mazivalwe labo bantu bazogcina bephelele eZimbabwe bese bethi basibambethi khona.
Sike sabona imfanekiso yamavidiyo amasotsha echaya abantu, ungasitshelani ngocuku lolu osilubone lusenzakala?
Ye, sesike sabona mpela abantu beshaywa lapha ngamasosha mabethelakale bebuthene kumpe bephuza utywala ngoba utywala kwelapha e-South Africa nogwaya izinto ezizingiweyo ukuthi ngeke kuthengiswe ngalo sikhathi selamalanga.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele-South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzisi Banda. Sixoxela ecingweni ese South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fukwembu.
Zithwele amaphaphu ngezandla izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Iningi lithi ukuswelakala kolwazi ngalo mkhuhlane kanye lemithi emaklinika sekudale ukuthi bahlale evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi liyesaba ukuthi liza kufa liphele du ngalo mkhuhlane osubulela abantu abazinkulungwane ezifika phose amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Siphathisiwe Nkalo Sliwe uthi bahlalele evalweni besesabela ukuqhamuka kwalo mkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalo mkhuhlane okuthiwa yikorona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awulamuthi ongelatshwa ngawo, njalo le kliniki lapho into esethusawesika ukuthi akulanto akulasizo ongaluthola khona ekliniki ngoba sikhuluma kunje ungaze ukutshaywa likhanda kumbe umntwana ashise uhambe ekliniki akulancedo ongaluthola. Pho-ke okungaze ukuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo, njalo sisethuswa futhi ukuthi kufa labantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina esivele singelalutho kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyo isakhamuzi sentene esabeleni seNswazi uthi basele bedidibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothola ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani nabantu kakhulu abagcweleko kakhulu. Phongukuzwa laphana bekhuluma ngawo kuthiwa kumele lihlale emakhaya lingayindawo sisabala lokhu othiwa i-AIDS and la kuyaqala sisayizwela khatshana siyizwele khatshana ukuthi esekumuva sabone lakhona apha sokukhona abantu sebeselatshwa. So ngiba lokumangala nxa kuyathiwa amabhoda sevaliwe sekuthenisethusise kakhulu.
Unkosazana Santa Mabuya oyisakhamuzi esitezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Sicela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona ukukade kusenziwa kuhanja kubala abantu bebegcwele behamba door to door besibala la. Lakathesi kabahambe door to door besifundisa ukuthi lizibambe so liyenze so ukuze liphephe kungani ningayenza so so nxa bengakwenzi koko khona thina ngapha emakhaya sizaphela asikwazi ndibe bafundise edorobheni thina ngapha asila umuntu osifundisayo
sixhumane lo mnumzana Abraham Kiwane Beza yena odabuka emanxeleni entabazini Duna oleminyaka kwizalwe ngamathuma esishiyagalolunye lambili othi uzulu kumele alandele izeluleko zabempilakahle ukuze aphephe kuleli gcikwane
lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzileyo kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
omongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kusukela ngomvulo wonke umuntu kulele ukuzamela hlala endlini yakhe zalo kakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingamathumi amabili lanye ezilandelayo uNkiwane uyalisekela leli nyathelo
lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzileyo kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
abezempilakahle bathi bahlanu abatholakalela leli gciwane kuleli kwade yedwa wafa njalo bakhuthaza uzulu ukuthi ageze izandla ngokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze inqabele leli gciwane umasipala weGwande bebhode ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uzulu wonke ayehlala ezindlini ngimele umsakazi westudio 7 ngisebajawundeni eGwanda
ngingithezilemuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga elingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abane ababotshwa laye bobulawayo kodwa basiwa ejele leHarare
emavikini amabili adlulileyo ngingatholi isithuba lokuthi ngifike esigodlweni esozweni lapho-ke engifike ngabona khona uba kumzaca njengoba siwasiswa kobulawayo hanjiswe esozweni eHarare Central eriman ngifike ngaqoqwa layo ngendaba yayo kabani ngisathi ngale bengakatholi amaphepha awedeni ngakho-ke sengiwatholile amaphepha angikhona amakhulu indaba yakhe ithephe isikhathi eside njengoba sikwazi sonke ukuthi it took almost one year sayise ngofebruwari sesaceda ngodisemba ngakho-ke esengiwabali lamaphepha hhayi mina lapho enxa ngikukhangele ngibona kakhulu ukuthi hhayi inkosi yalahleka kakhulu ngakho-ke sesisiya-ke ukuthi sidila le ndaba nanayedeni engokuhamelelela okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesisiba side njalo sesithwala lakulo mkhuhlane osusuke wamemetheka kuyukuthi into esizasivalela nje ukuthi sizafika nini enkantolo siqoqisane labojaji ngendaba yokuthi baphume kuyukuthi bamelele i-appeal yabo I'm ready and good to go so emalangeni amabili amathathu azayo actually ngathi siyafika ngemanje sizabe sesikwanyisile ukuthi siyazi ukuthi njengoba i-daily layo i-one of the agent matters that we always talk about ukuthi bangasivumela yini ukuthi sizwakale ngesikhathi soneso kuyukuthi nje lathi sesivalile emahhofisini sivalekela wona lo mkhuhlane ongamiyamemetheka kodwa nje siyakwanisa ukube sifika nje enkantolo siyakwenza imisebenzi yonaleyo
ye ungasitshela ukuthi kudaba lokubana umnumzana Ngulube wayengekho lapho kutshiswa imota lezo okuthiwa wazitshisa njalo lokuthi yena
wayesemfeni baluthatha njani udaba lwakhona lapho beze befaka isinqumo sona
into lalamhla engani ndidi ngondo ngoba nxa ngithi ngiyakhangela umantshi wasuka wawukhangela ngendlela emthethweni wethu engekhoyo ngoba into eqakathekileyo yukuthi yena lowo onguye ongena enkantolo esitsho ukuthi into yenziwa kanje ngiyakufaka ngesilungu ngithi he who alleges must prove everything kule indaba akwenzakalanga njalo umantshi uthi umnumzana ngulube kuyakhanya ukuthi waba semfene angithi la maphepha la awaplace before the court esithi i-evidence needs defense kuyavuma ukuthi they were authentic they were genuine but abe sesithi ividiyo le akhishwa ngubaba umzaca kwakumele ibe nesikhathi meaning to say it was supposed to be in real time angazi ukuthi lapho uzama ukuthini ngoba thina sithi emthethweni he who alleges must prove so ubaba umzaca yena ngokwakhe kwakungamelanga aprove beyond that ngoba yena angavele akufake before the court kwaso kusokungumthuthiso okumele ukuthi athi this thing is not authentic angithi ngoba eyaninje angithi so angazi ukuthi wakuthatha njani kuyikuthi yinto nje lami endidingqondo and I am very confident ukuthi as we go to high court those issues are going to be dealt with had it been that the magistrate that was saying ukuthi he is convicting him based on circumstantial evidence it was something else but he's not saying that you know it really baffles the mind but anyway we've got the opportunity to go to high court and deal with that thing we've got a strong case I strongly believe
manje kodwa yena wathi umthole enjani ube ngumuntu ophile kahle na
indoda iqinile indoda ezimiseleyo into engani yangethusa ukuthi ngamthole sithi wayekwazi ukuthi umantshi angenza khona okwakwenzile engingazi ukuthi wayekuthatha na kodwa kwangethusa mbijani kodwa wayekwakutshoyo so ngumuntu okade ezimisele ukuthi hayi the road ahead of him is going through prison
sike sezwa ukubana isizathu sokubana yena labanye bakhe ababevalelwe ndawonye basuswe kobulawayo ikuthi impilo yabo yayisengozini like lakucubungula yini lokhu ukuthi kathi ingozi yakhona yayizavela ngaphi umuntu esejele
hayi ngumuntu nje oyabebhuqa akahle umuntu odelelayo nxa isitsho njani ngoba kambe shiwa ngingangena ejele namhla ingozi yanina indlela nje yokuthi bamthunduveke ngoba ngale lapha khona izihlobo zakhe yikho lapha ezingekhoyo khona ngapha kube labantu abamvakatshelayo kube labangane abamvakatshelayo ngale nje siyabe sifikile nje nxa sihambele khona angiboni ukuthi kulo msoco nje khonokho okutshiwoyo
siyabonga kakhulu ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ingoba nihloleyile ibizo lami ngomncube athonde
hayi lathi sibonge Loge ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abahlanu ababotshwa kobulawayo basuswa basiwa eHarare ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana nilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula ukuthi abathengisa esitaladeni basebenza njani ngesikhathi se-coronavirus. Sixoxa loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Besikhuthaza ukuthi ngabahlala lamanzi. Wegeza izandla wegeza lezi lamafruits abo especially laba abathengisa amafruits bebayagezisa so sikhankasa sicela lo city council ukuthi ehlale esinike amabhawuza kumbe nevula izimpompi zakhe amanzi ebe khona ebe available then sibe sesikhuluma ngokuthi amapolisa akakwazi kathatha iresponsibility yokufundisa abantu behambe bebatshele kuhle kuhle ngezitrade ukuthi abantu bengabuthandi nothi ukuthi bebachaye ngezemvuvu so siyakhuthaza ukuthi la uhulumende kafundise amapolice abo khona abantu abachaya abangogogo abantu abachaya ngabazukulu babona laba bagogo labo bona laba abachaya abantu bakhuliswa ngemali yevending so ngabayekele ukwenza konoko ngababe lesikhathi sokufundisana labantu kube lama flyers aphumayo abhodayo sananzela ukuthi amavendors amaningi kawala ma WhatsApp la ukuphuma khona information yona le kabala ma TV ukuthi bayachona bebukele kuphuma yona le information so umuntu lo muntu kumele kube lento ayiphiwayo mbene lugwalo kumbeni kuyini okutshenisayo kube nama adibana la
nxa kuyikuthi abanye abathengisayo babochiwe basiwa ngapi njalo kwenzakalani kumpahla zabo
ababochwayo nxa bethengisa bahanjiswa edrilolo bengabothwa ngumpholisa wesithi council iyabathatha ngerolo yabo beyithiwe edrilolo konke nempahla zabo beyifayinda khona ngale impahla ziyasala bona ngokwaba amapholisa bathi bayenza i-auction kodwa akasiza kesinxuswe kiyo i-auction ikuthi umuntu nxa ezethathelwe wabhadala ifayindi okunye ivele okwabe sokusengqondweni yakhe ukuthi sefuna ukuyaqhubekela phambili ngebhizinisi edinga esinye istaff so ukuthi lokho okusalayo basala bezenzelana amapholisa kumbeni basala beyenzane kodwa esikwaziyo ukuthi kwesinye isikhathi sasibone ntambama bona amapholisa sebephuma bethwele ama-paperback singazi ukuthi baye bethengile ku-auction ukuthi i-auction le ngeyabo azake siyiboniswa kwaku-public so siyakhuthaza ukuthi lakho kwakuphume ku-public ukuthi hhayi kuthethwa iy'mpahla ezinje i-auction ngesikhathi esingaka okwezokuthi laba bantu abafisayo labo bona laba abathethelweyo ukuthi beyithenga nge-cheaper price bebuyele futhi emgwaqweni so yikho esingathi sikhala ngakho futhi njengama-venders ukuthi i-auction le ibe segcekeni
manje abathengisa ezitaladini bengazivikela njani ekuhlukuluzweni
siyakhuthaza thina ama-members ethu wonke sihlala silabo sibili sifundisana labo siyabakhuthaza labo ukuthi kabajoyine inhlanganiso kababe ngama-members bebe ngama-active members kabakhulume izinto zabo ezibakhluphayo enhlanganisweni okuzothi lathi sesihambisa kumbeni labo futhi kulama-committees akhona kuma-ward abo labo bekwanisa ukuthi bezihambisela iy'nhlupho zabo eza ku-city council or kuma-councillors kuma-m ps okwezokuthi kulungiswa kungabe kulungiswa njalo siba lama-trainings esiwayenzayo kathesi sile-financial business training esiyenzayo okuthi ama-members ethu sayafundisa ukuthi how to run ama-business abo bebambe njani izimali zabo beyenze njani lakhona lokho kwama-bylaws e-city council sihlala sibafundisa ngawo ozo ama-bylaws akhona engakaphumi ngiceke ukuthi sikwazi ukuthi vele silandela wapi esiloku salandela ngamadala but still sisebenzela nawo hlele council siyayifuqa layo labo besifuqa ukwenza ukuthi lathi sisebenze kuhle ubulawayo wethu la ebe ngohlanzekileyo so konke khona lokhu sihlala silabo ama-venders on the ground sikhuluma lawo ngoba lathi singama-venders singu-ground siyabe sifundisana sibonisana ngakho konke
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile Mhlanga ngakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni ilizwe limatasatasa uzulu edinga ukungamphilisa kwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyabe kungahanjwa mahlayana ezidaladeni silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lila
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This is VOA News.